Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Buka njani mtuwa zo mwote, siyala mwge la kumisa kazo westuri 7 na mtla mpulo, taka 10 tangula 2019. Ika malami nguki pstube. Enda bende zetu la mtla anji. Habantu abe tulega ukutawula itula le melika, ezi njini za banigazi, uko kela ama polisa, sebe kutwa ezi njini, ebe tura folks.
The protection and conservation of wetlands with their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukuthwalala kwemifula yethu.
Uzulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi kweZimbabwe. Uzulu njalo wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Ndingakhuthwa umculo kaBlessing Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezindlini zabanikazi emalokitshini eVictoria Falls ukugoqela amapolisa sebesesihluleka ukubhadala imali efunakalayo ngenyanga. Abanikazi bezindlu bafuna ukuthi kuhlawulwe ngedola leMelika loba nje izisebenzi zonke zihola ama-RTGS dollars. Bathi imali ye-RTGS ayisenancedo ngoba isigugudeke okumangalisayo njalo kayisasebenziseki. Lokhu sokwenze ukuthi abanikazi bezindlu baxotshe abehluleka ukuhlawula imali ngedola leMelika. Umnumzana Godfrey Dube omele iWange West edala lePhalamende uthi bathole nzima abantu abahlala ezindlini zabanikazi.
Iqiniso angingeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola ihlupho ezinjalo. Abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama US $2 emphinji njengomuntu osikhokhele siyenze kanjani. Kodwa ngibe sesentitholanisa ukuthi kuluhlupho, luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo-MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu bahola ngemali yenale esithi ngama-RTGS. Kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharger ngama US dollar, let me say umuntu uhola 400 RTGS ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefona i-rent ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi omala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kohlupho lolo, just like any others sebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi yeah. Abanikazi bezindlu babhadalisa malini nxa sikhangele i-rent?
Ngingazi abantu behlukana ama-rooms 50 US to 200 US, which means umuntu olodger ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuyi ingxenye kungenzakala esebhadala ama-120 to 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi i-value yemali leyi esisebenzisa. Abantu kusese i-1 is to 1 izwile imali ekade ivele zichajwa. So kwesinkathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili, ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini. Ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo welizwe njengomuntu okhokhele ngakwena lindawo, lami sengimaphasaphasa, angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi? Balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumbe amabhondi?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Siyakwazi ukuthi ezinye zisebenza e-Victoria Falls, zisebenza emahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngamathiphu. but now you cannot rely impilo yomuntu phezu kwethipho and yena esikwaziyo thina okubala okusemthethweni ukuthi baholiswa i-RTGS but now abaninimuzi nxa sebefuna ama-rent e-US dollar lamanye ama-institute lamanye ama-shop nxa esefuna ama-US dollar. It's not easy for anyone to take RTGS ahambe bank Victoria Falls afika ati nithengiselani akasoza ithola. So now which means abantu akusaphileki at the end of feet sezwa sokulama quarter term emagangeni.
Umnumzana Godfrey Dube umele iwange West Edale lePhalamende ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenhlalakahle kaZulu. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi ngesikhathi kulabantu abaningi elizweni ababhekene lokusilela kwamanzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe yinkokheli yakweleZimbabwe lengcwethi ezibona ngezemvelo. Omunye wabakhuthaze ukuthi kulondolozwe amaxhaphozi ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethule lokhu ngolwesithathu kunanzwa usuku lweWorld Environment Day.
The protection and conservation of wetlands for their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu nesimo esihle esitholakala kulezo ndawo njalo kuphazamisa le nyamazi.
Iingcwethi zithi amaxhaphozi enza umsebenzi omkhulu ukuhlambulula amanzi kungena nhlawulo okusiza ekwehliseni imali esetshenziswa ukuthenga imithi yokucenga amanzi emadolobheni. Lo msakazo ukhulumisane lezakhamizi zebudiriro kuward 43 eHarare zona esezile minyaka embalwa zingawatholi lawo manzi seziphila ngageleza evelela kwelinye ixhaphozi lapho osekulomuntu osefuna ukwakha indlu. Osakhulayo uMike Zikomborero Madimutse uthi sokwachabalala amaxhaphozi kuleyo ndawo ngenxa yokwenziwa nguZulu. Uthi kuyadanisa ukuthi sokulomuntu osefuna ukufaka isakhiwo kwelinye ixhaphozi elilamanzi ahlambulukileyo.
Into eyenzakala khona lana ayimphathi kahle ngoba la manzi ayisewathola kule drain leyo yiwo asizayo khona lapho kulezindlu lezi ngoba akunamanzi kulezindlu lezi. Kusho ukuthi la manzi esiwathatha khona lana le siyawasha ngawo siflasha ngawo ama-toilets. Kusho ukuthi manje abangawakha labantu angiboni ukuthi sizophila kahle khona la.
Umnumzana George Gangata isakhamuzi emzini webudiriro 5A ngaphansi kuka ward 43 laye okhathazekile ngokwenzakalayo.
Lapha sesibona abantu abavela abangahlali lapha ebudiriro bebuya ukuzokwakha lapha emaxhaphozini ethu lapha asazi ukuthi badingani kuba thina sazi ukuthi amaxhaphozi afanele agciniwe kuhle.
Ugangata uthi kuyamangalisa ukuthi ophethe isikhundla sika district officer emzini webudiriro wabatshela ukuba kazi lutho ngokwenzakalayo ngemva kokuba bemangale udaba lolu kuye.
Ngokwazi kwethu isimenti zangavele befake isimenti lapho ixhaphozi lethu lonke leli liyawoma.
Unkosikazi Julia Pirini eyinye ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo engumqondisi enhlanganisweni yeBird Life Zimbabwe uthi aqakathekile kakhulu amaxhaphozi.
Developing on wetlands is very damaging. The development that is taking place in
ukuqhuba imisebenzi yokwakha endaweni ezingamaxhaphozi kuletha umonakalo omkhulu. Osekusenzakala endaweni ezehlukeneyo ebudiriro 5 kuletha umonakalo owesabekayo ngoba kuphazamisa ukugeleza kwamanzi hatshi ebudiriro 5 kuphela kodwa edolobheni lonke leHarare.
Ukhuthaza umansipala unkosikazi Pirini ukuba baboqakathekisa ukulondolozwa kwamaxhaphozi asaseleyo elizweni.
So we are already in a water crisis. It is illogical to continue development on wetlands.
Sesivele sesibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukube lokhu siqhubeka sisakha kulamaxhaphozi akusizi ngalutho.
Umnumzana Norman Makondo, ukhansila ka-Ward 43 emzini webudiriro uthi kazi lutho ngokwenzakala emaxhaphozini la.
The issue yokuthi nzimbo i wetland or not a wetland is just in a technical stuff.
Sikhathi sonke nxa sihlalisa abantu umhlaba, labo bantu bakamanisipala yibo abayabe betshilo ukuba kufanele ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Labo bantu yibo abalamandla ukutsho ukuthi lixhaphozi yini loba hatshi.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshelele umsakazi ukuba kumgqoka ukuwalondoloza lawo maxhaphozi.
And make sure that as the most senior office in council, we deal with the matter as a matter of urgency.
Kumele sibone ukuba luyalungiswa ngesiphangisiphangi lolu daba, silungisise luphele lolu daba kube kanye.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi la asiza ekulondolozeni imvelo lesimo somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Nanku ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi kulabantu abaningi ababotshwayo kodwa kukhanya bebalutshwani abavalelwa entilongweni ngokungethembeki. Lokhu kubikwa liphephandaba leThe Standard. UNkosazana uSula Mula, isithunywa senhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele ubona ngenhlalakahle kaZulu ukwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona umonakalo owadalwa izulu lesiphepho uCyclone Idai ekuqaleni komnyaka. Kuzakwethelela njalo kwele Malawi eMozambique owabhubha khona abantu abaningi kuze kune izulu leli. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi isivuno sengqoloyi silakho ukwehla kakhulu lonyaka ngenxa yokuswelakala komlilo kagesi. Le yiStudio 7 lisizosakaza ngapha Voice of America seWashington. So isikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele lapho okuthathwa khona amazwi kwesosithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Sanibonani bantu basakazi bomsakazi weStudio 7 khona ngapha eAmerica. Siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona nelisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini babunkomo labo Chris Gande labo Dube khonapho bonke nje abasakazi bomsakazi weStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathele izindaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba wasesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo hodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojadoja abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kade sikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikuhulumende okumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhlupha elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi kuzincedisa njengabantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. kuyinto enzima kakhulu ke lenza kalezweni lakithi. Bakithi bese ngikhohliwe ukuthi nizisho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhezi. Ngiyabonga.
Kazi indaba ngizondi inyanya indaba yezamukiyo. Andasenda lutisha lo umtho ngomkhulu wamatisha osuke wathunjwa kwinhla zakhe. Babeya ukuthi ebantwini hhayi bona bayazi imisi lomuntu lo ama-injuries uzilimazile. Umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi inqondo yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuka ahambe ezindimaza kabuhlungu aze acacha abantu bakhe bamfuna. Banamahlonani ngoba vele isiko labo. It's their culture. SANU-PF is their culture.
Lapha bakithi kunzima nangu isibanda hayi sesithwele nzima. Umbuso kamnangagwa sehlulekile. Mthuli lo mnangagwa hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lami ilikhokhelile ngomsebenzi wenu omkhulu kangaka enisenzela wona. Izihlobo zami ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu. Ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walishiya vele engazanga lokukalibuse ngitho kakithi. Heyi siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi lawe-ke usithumezele umlayezelo wakho ku-WhatsApp number ethi 011-202-465-0318. Sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akweleSudan izolo ntambama afuthe ngentuthu ehlutshayo abantu abatshengisela emigwaqweni besithi bafuna kube lorhulumente kazulu athi owebutho. Sokubothwe abantu abalikhulu lanhlanu kwele Kazakhstan abakhonona ngokhetho olusanda kwenziwa okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo. URafael Nadal izolo unqobe uDominic Thiem owakwele Austria emdlalweni weFrench Open. UNadal useneziqoqo ezilishumi lambili zomncintiswano weFrench Open. Uhlelo lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lonkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Wesembukisweni walo nyaka owe-Zim Expo eChicago lapho belolonga khona abancintise kumncintiswano weMiss Zimbabwe USA.
Ngo-2016 sasise-California ehlakhola mi engawina khona uMiss Zimbabwe USA 2016.
Aha. Kusukisela ngaleso sikhathi siwenzayo.
Kusukela ngaleso sikhathi sengaba involved ma project atshiyeneyo. Ngaba ngahamba from there ngakompitha ku Miss Africa Washington State again 2016. And so ngareina, I had two crowns after that. Ngareina is Miss Zimbabwe USA 2016, ngaphinda ngareina njengo Miss Africa Washington State 2016. Kusuka lapho ngahamba ngasiza iTopia ngiqalisa ibhizinisi kwami okuncane okuthiwa yi-Ilo Thando Creations esiyenza uIlo Thando ngama-beads, jewelry, ama-necklace awekhaya. ucecisa bomama lamadoda. And after that ngaceda lesikolo khathesi la ngisengizibonela. So khathesi ngisebenza as a privacy and security consultant ngale eWashington.
Aha. Yes. Nasebenzeka what?
Hayi kungcono kuyancedisela.
Yeah, ngibona uncedisa futhi lamantombazane lawa. Ubangisani ngoba?
Yes, so lami njengoba ngingumuntu lamaka wa computer la yawina kuhle. So lawa khathesi sengincedisa lapho ukuthi labo nxa behamba phambili laphana estage bezinjengani labo sebelungiselele kwa bafika bafika endaweni lapha abazizothi labo sengani babangaba ngumuntu ongathatha ebhekisa lapha engagcinela khona. Kade sikhumbukonisana futhi sigoza kuzime kanjani, bazahamba njani, you know, everything that has got to do with the show. Kade bathengisa khona namhlanje.
Kodwa bakhanya manjani?
Ah, mnali, ah, ngikholwa ukuthi vele mina vele ngingafika lapha abakhona.
Kuyafiwa?
Ah, kuyafiwa.
So-ke akuvanisa abantu bakho?
Hayi, lisale kuhle.
Unkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Sixoxe laye eseChicago. Kuhlandla lapho sikhangela khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa lowesifazana odabuka kwele Zimbabwe ohlala eIndiana.
Ngivelele eIndianapolis, eIndiana. Yeah, ngifike lapha elizweni lase-United States of America ngoJulayi ka-2010 ngilethe umzali wami ubabam uKenan Webb. Ngase ngihlala ke ku-State of Indiana kwaze kwaba namuhla. Ngizele ngumuntu lemvuleni labantwana, ngingumuntu lami odadarekelayo ukuthi ingxenye empilo ingaba ngcono ngokuhlala enzakwenza
ngoma.
Kwakathesi baba anginanto ecaca kakhulu engiyenzayo ngaphandle kotatarika khona okokwenziwa ngumuntu ongiyasebenza. Ngumama, ngumzali, ngumntwana, ngisibling. I have all my siblings here and my both parents live here. So ngingumuntu oxhaswe ifamily yami ikakhulu ngoba bahlala khona. So whatever I'm going through, they go through it with me.
Singathi ukuhlala lapha kunjani?
Apha kurayithi futhi ikakhulu nxa ngumasebenza nzima. Mina ngumasebenza nzima ibizo lami, ngisebenza kukhathalala. Ngiyathwala izimota, ngiyashela izalukazini, ngiyenza yonke into mina i-check of all trades.
50-50
ila nto engayenziyo kokungesela yikufulela indlu, kodwa okunye lokhu angiyayenza, akuna nto engayenziyo futhi. So angicaci kuhle ukuthi ngiyenzani ngoba ngenza yonke into. Ngiyayenza ngumadikirika, imuli yami ngiyafidi, abantu abangiyondla, abazali bami bakhona bangincedisa, all my siblings. Ya
ubaba kwenza?
Ubaba wami usebenza eMarriott Hotels, I think kumele ama-15 years esebenza khonapho. Ukuba kuyona le hotel amkhonapha ngoba ubaba ungumuntu ongitholisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale khonapha with almost nothing.
Kumele uzokubuya ke ubaba wezingane zakho?
Ubaba wezingane zami uselizweni lase-Africa. Yeah, ukhona ngale Africa. Mina labantwana abafana bangu-2, omunye ule 10 years ezokuzala, 12 years sorry, ezokuzala useku-grade 6 eGweru eZimbabwe, omunye omncane ule 3 years ngihlala naye khona.
So uyakuhambisa bona ubaba?
Ngihamba mnyaka yonke mphenduka baba.
Kodwa kunjani nxa ubabe khatshana?
Hayi, amanga mabi emtino othi ubaba ukhatshana kuyahlupha. Ngiyabe ngiwukhulumela nje khonokho ukuthi lami ngincedisane nabaningi ngathi, kodwa iqiniso futhi ukuthi as long as you know who you are, awunidi omunye umuntu ukuthi akuphilishe aziphilisa wona wena.
Ya. So nxa sesikhangela ke impilo iyalapha ukuthi usiyaphambilini, ubona ngazani uzagcina usenzani ngoba amathuba akhanya?
Lapha ngaye ngazama ukuya esikolo futhi ngaphinda ngayekela. Amathuba maningi kakhulu, kodwa-ke mina so umuntu okhangele ukuhlala lapha isikhathi eside. Kusiyangami sokumethi ngabe ngabuyela ekhaya, kodwa kangingakwanisi ukubuyela ngoba kusaningenza kulungisa. Kodwa kwakathesi hhayi, ngikhonapha lami ngithatharika labaningi ngikhonapha.
Hayi, sibongele kakhulu ntombi.
Sibongele baba.
Unkosikazi Esther Gwebo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxela eseChicago. So isikhathi sezomculo lapho sixoxa khona lo Blessing Sinqonkomo osehlala kwele Austria.
To my land, back to
the
so Blessings Nkonkomo ngidabuka eMatopo. So ngidabuka eMatopo ngathend primary school eMatopo primary and then ikho lapha ngiyaqala khona ukucula ngicula youth school choir and then I attend a secondary koBulawayo eBukhari secondary school lapho ke lapho ngacula mbijana asengiceda isikolo ngo-1993-94 ngasentshona iqembu okuthiwa insimizi emnyama ekuyilo elokhu endlalwa seso sayitshintsha ukuthi emnyama sekuyisingizi so musika ngiqale lapho ukuhlabela nge-professional. So when I came to 1994, I tour around Zimbabwe, and then on 1995, I started to tour international. So I tour in Austria, in Slovenia, in Denmark. So I recorded the best album I don't tour with Sugar Day. So in Gomae Kruma, I was able to get to the West Coast. Then I was able to get to the Zimbabwe. After that, I was able to get to Zimbabwe, I tour with Japan and Zimbabwe. And then after that, this is where I put back to Amazon. Tour on 1996, touring Europe, Italy, and Denmark again. Kota futhi ni flight of the first week othwase kukade then sabuyele ekhaya lapho bake abalithakazelela kakhulu elidlalade sesenzenjalo sasecawunti no ngcono sibuye sizohlala emazweni ijana ukwezeukuthi siqhubesele phambili i-music yethu sesesifela apha emazweni nje sasecawunti ngcono senzeni singene esikolo se-music ukwenzeka ukuthi siqalise ukubhala iy'ngoma zethu lezi nge-notating form umculo wethu owembube siwubhale i-notating form wenze ukuthi uhlale ukhona umculo okhona ngenxa sizadlula thina emhlabeni but abantu bebekwazi ukuthi sicula ngani sakwenza ke lokhu for 3 years after that sarekoda enye i-album yethu esithathu khuluma nje bansi ngama-album asi sinsimizi angafika 5. Kuya sinjalo sinsingizini then ngokuya kwesikhathi so the one hayi ngona sikhulula ngeni lapha madoda ofuna ukwenzani oba yini ngona ofuna ukuvumela eceleni but ephinde ubuye ekhaya kwesingizi but kwenze solo project uzenze solo project so singamajaha esingizi senza ama-project athiyene mina nje uBlessings Nqo ngenza i-project yami oqala as uBlessings Nqo and then ngarekhoda idlala idlala yami okuthiwa Mbube and Gospel elakhithwa i-record company engine and then after that ngase ngiforma i-group othiwa i-Black Messengers Afro Band leyo ngiforme ngo-2014 lapha e-Vienna. Yes, so yiyo nje engiqhubeka ngayo at the moment sesithoke kakhulu ngayo ngale 4 days. So nama-testi ayi-7 from 5 different countries, so like from South Africa, Zimbabwe, Congo, Burkina Faso and Madagascar. Sizama ukuthi sihlanze amasiko ayithenyeyo e-Africa, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. So kunjalo nje abantu bawukwemukela kakhulu okuba kuthanda kakhulu umculo lo, ngoba into esiyenzayo thina into like esingathi ngesilungu original, like ukuthi cha ama-instrument anje amapura, ama-instrument anje ama-calabash awe-Burkina Faso.
Salethulelwa ke ihlandla lesibili sengxoxo esiyenze lo mculi uBlessings Nqo kusasa. Singalihlunga nokuthi sikhangele udaba kade lukhokhela abantu abehluleka ukubhadala amadola emelika sebexoshwa ezindlini eVictoria Falls. Uzulukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi kwele Zimbabwe
sikuba lapha ke uhlelo lwethu manje. Wolivalisayo ngu Kip Stube.